Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lefuka njani zulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDCT umnumzana Love Momoyo usechiya isikhundla esethesa inkokheli yebandla icala lomkhuba wodlakela lobandlululo.
Ukuthi siyangaphi usaza, hayi sizalitshela ngokuya kwesikhathi, kodwa okumele ube kwazi ukuthi hayi asiyi kuzanu PF, asiyi ku-NP, asiyi kuwomjulu.
Uhulumende wele Melika usethule imigoqo emele ilandelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi lesulwelwe izijeziso zenotho ezafakelwa leli lizwe phansi komthetho othiwa izidera.
Alukho tshintsho ebelukhona esingathi belu-substantive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha ipolicy yayo on iZimbabwe.
Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe owezimdaba London 2018 Investment Forum ugqitshwe kwelebhilitane kungela sivumelwano esicacileyo.
Wabuyile amaminista labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba umnanango ethi Zimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imibuzo ebe khona emningi kakhulu ibe seyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Love Momoyo obe ngumgcini sihlalo webandla le MDCT uthi usechile ibandla leli eselikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa elethesa inkokheli yebandla umkhuba wodlakela lobandlululo. Umoyo wethule umbiko izolo esithi kazimiselanga ukusebenza labantu abakhahlameza abanye njalo abephula isisekelo sombuso webandla. Umoyo uthi uChamisa katholanga isikhundla sokukhokhela ibandla ngokusemthethweni. Umoyo ubecatshangelwa ukuthi usekela unkosazana Thokozani Khuphe kodwa ukhanya engamsekeli uMakhuphe. Abanye abazi ngokwenzakalayo bathi umoyo ufuna ukusungula ibandla lakhe elizabhekana lendingeko zesigaba semaNdebeleni sodwa. Kodwa umcebisi wakhe umnumzana Atwell Sibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwakathesi kaso zaveze ukuthi ikusasa likamoyo kwezombusazwe likhangele ngapi.
Ukuthi siyangaphi usaza, hayi sizalitshela ngokuya kwesikhathi, kodwa okumele ube kwazi ukuthi hayi asiyi kuzanu PF, asiyi ku-NP, asiyi kuwomjulu. Kodwa umoyo uzabe lokhu ephatheka kwezombangazwe ikakhulu ekhangele isigaba sakithi saseMandebeleni.
Ye, kulabantu abazakhuluma bathi nxa sokunje ungabona indoda zibaleka iyabe sitshaya lovalo sisesaba njalo sinqikaza. Wena ubona ngani abantu abazozebetsho njalo nxa sokukhangele kona?
Hayi, ukwesaba asingeke sikubale ngoba ungabona umoyo ucine ukuphatheka inhlelo ze-MDC kuze kubuye labo ababizwa kuthiwa ngama-vanguard iziqiwi ezasuka zivela eHarare zizotshaya inkokheli ngapha koBulawayo. So sukela mhla ka-28 July 2017 uLove Momoyo ubengasaphatheki kundaba ezikhangelane le-MDC ngoba ubengasakuboni isisusa sokuthi angabe senzani lapho kulokundlakundla lokukhiwa okunjalo. Kodwa hhayi owesaba asesabi, naye akesabi ngoba uzabe lokhu ephatheka enhlelweni zombangazo encedisa isitshaba sasezansi yeZimbabwe.
Singathi-ke sizwa abanye besithi uya kubandla likamjuru, kambe asiyoqiniso khonokho?
Hhayi, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, asikazi naye kakazi akhulume naye umjuru. ngaphandle kokuthi nxa wamgcina isikhathi yena sezongusipika wedalela ephalamende.
Nxa sesikhangela futhi bakhona abanye abathi ngokuya kokuthi uyenzani umoyo ukhanya ngazane ke khonoku ke ukuphatheka kwakhe kwezombusazo ngabe sekuphelile.
Hayi, akuphelanga. Ukuphatheka kwezombangazo lombusazo akutsho ukuthi umele uhlale usemabandleni lawo abizwa kuthiwa ngama-nationalist parties, kumbe khona esizakwenza okuzancedisa ilizwe leZimbabwe. Sizaqhubeka sikuzempolitiki, kodwa hayi singaphandle kwe-ZANU-P F, singaphandle kwe-MDC, singaphandle kwe-NPP, singaphandle kwamanye nje wonke lawa amabandla akhona.
Ye, sizwe abanye njalo bebhala lapha-ke ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook besithi babona ngazane umoyo uya kuZANU ngoba wathatha umuntu ongazane ulobudlelwano labantu abakuZANU-P F. Kambe ungathini ngakhonokho?
Lokho ngiza kubeka ngesikhiwa mfowethu. We are not going to dignify that nonsense with a response.
Ye, kuphindela ngesintu khonapho ke.
Lokho mfowethu kungamanga aluhlaza, akudingi ukuthi sikunike isisinde ngokuphendula. Kambe bangaki abalezihlobo ezikuzanu, bangaki abalabantwana abakuzanu. Ipolitiki ifana lebhora, uyakhetha i-team ofuna ukuyisekela.
Alo ke ngumnumzana Athol Sibanda, umcebisi kamnumzana Love Momoyo, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende weleMelika usethule imigoqo emele ilandelwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngomnyaka ka-2001 phansi komthetho othiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, kumbe izidera. Imininingwano yalomthetho iguquliwe. Elemelika lithi eleZimbabwe alisoze liphiwe uncedo lwemali phansi kwebhanga le-African Development Bank, njalo kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo ngokupha amabandla aphikisayo uluhlu lwabavoti, njalo kukhethwe ikomiti engasekeli inhlangothi elamalunga avela kumabandla wonke azancintisa kukhetho. Elemelika lithi njalo kumele abakubutho bengavunyelwa ukukhankasela ngalaliphi ibandla, kodwa benze umsebenzi bengasekeli inhlangothi. Eminye njalo imigoqo ibalisa ukuthi abancintisa kukhetho kumele bakhankase bekhululekile, njalo labazohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe kumele bavunyelwe kulandela okwenzakalayo kusukela ukukhankasa kuqala kuze kuyefika ukubalwa kwamavoti. Elemelika lithi kumele uhulumende weZimbabwe ahlolisise ukwenzakala abantwini abanyamalalayo elizweni abafana lomnumzana Patrick Nabanyama, Paul Jizuze lo Itai Zamara. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwelemelika, umnumzana Dan Moyo.
Siyakwamukela lokho ngoba yinto enhle kakhulu. I-US I think from ekuqaleni ivele yatsho ukuthi yona izimisele ukuthi itshintshe izinto ma kuyukuthi izinto sezitshintshile eZimbabwe. So bekusimangalisa kakhulu thina ukuthi abantu abaningi bebebhizi bethi i-US sokumele itshintshe ipolisi yabo ngoba bona sebekhipha umgabe bafake umnangagwa, kodwa bengananzeleli ukuthi alukho utshintsho belukhona esingathi belu-substantive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha ipolisi yayona iZimbabwe. Thina siyakwamukela lokhu ngoba kudala sikhalela ama-reform, kudala sikhala ngokuthi izinto azihambi ngendlela eZimbabwe. Kulabanye ababusa ngodlii bekungaphandle komthetho, becindezela abantu. Ngakho-ke siyakwamukela ukuthi i-US ibhekani la ma kuthi lizotshintsha indlela elenza ngayo izinto liqala ukuba more democratic, lathi sizokhulula lawo ma-sanction elikhala ngawo. So siyakwamukela kakhulu lokuthi.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani uhulumende lo wehlukene yini lokamongameli Mugabe okokuthi bengayekethisa izijeziso lezo nxa sikhangela ilungelo loluntu lokungaphi amanye amabandla ithuba lokuthi aye emsakazweni kahulumende?
Well, masinga ngaseqinisweni akukho mehluko omangalisayo The only thing mina ngisekhaya nje ngomngqabo kaMongameli Tsvangirai into engayitshe ngathi ngibona ehlukile bana kusela amapholisa ezindleleni abahlukumeza abantu bemisa abantu yiyo nje kuphela into engayibonayo kodwa uma silalela uMongameli uMnangagwa makakhuluma ngendaba zokuthi ama-airwaves sizowavula after ama-election akuncedi ngalutho lokhu ngoba ekuqaleni to start off with ama-reform akhulunywa i-America yiwona lawo ukuthi vulana ama-airwaves for ama-opposition parties laye wonke umuntu nje ukuthi le level playing field so angeke ukuthi ngiwele ngizovula ama-airwaves after ama-election kusho ukuthini kwa kusho ukuthi awuzimiselanga ukuthi vele uvula ama-airwaves right now ukuthi amanye amaqembu akwazi ukukhampeyina lawo and izinto ezifana lalezo i-US ezibhekayo ibona ukubana vela kulatshintshe la ngoba those are part of the things ebesizilwisa.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha eMelika. Sokusele inyanga ezingaba zine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ingcwethi zithi ukhetho lwalo nyaka lwehlukile lolweminye iminyaka ngoba abakhokhela amabandla amabili amakhulu uMongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF lomnumzana Nelson Chamisa weMDCT bengomafikizolo kwezombusazwe ngakho kunzima ukunakekela ukunanzelela ukuthi baza kukanjani amavoti. Njalo lo nyaka kulamabandla amatsha ambalwa angaba lesandla sokuhlephuna usekelo lwamabandla acatshangelwa ukuthi enganqoba. Phansi kwesekelo sombuso welizwe nxa kungela oncintisayo ozathola amavoti ayabe votiwe ayingxenye ekhulwini lilodwa i-50% plus 1 kuzenziwa umphehlo wokhetho i-runoff. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-democracy umbuso wentando yabantu kawuphili nxa ngabe ungaphili phakathi kwama-political parties. Ngokuba i-political party iyizitina zokwakha i-democracy umbuso wentando yabantu elizweni. Kulusizi kakhulu ukuthi bayalwa bebangayi constitution bebangumthetho kubonakala kawulandelwanga ngendlela efaneleyo kubonakala bayaphikisana nje sebekhohliwe ukuthi lapho kufanele baye khona bahambise abantu beZimbabwe kulapho okulezikhululekileyo kodwa kakuhanjwanga noma ngayiphi indlela baweqi mafensi kumele uhambe ngendlela uhambe ngomthetho. Kuqakathekile ukuthi bahlanganise ingqondo zabo babuyisane bakwazi ukusebenza bonke uma bezaba loncedo kwi-election elandelayo. Xa kungenjalo hawu izaqhubeka izani siya phambili njengoba ibusa nje.
Ake sikhangele amanye amabandla, ibandla elifana lele National People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru ulibona linamathuba anganani okudobha nje ama-seats?
Asikaliboni liqinile endaweni ezicacileyo. Sesizalinda sibone nxa ngabe sekuqalisile ukukhampeyina okucacileyo ukukhankasa okucacileyo ukuthi sibone ukuthi wona amaqembu aqine ngaphi langaphi. Akula muntu ongathi yena ngeke awine, wonke umuntu ulethuba lokuwina nxa ngabe eqoqeke kahle wahleleka kahle. Nxa ngabe iZANU-PF yeqoqile ehleleke kahle ingawina, nxa kuyi-National People's Party ehleleke kahle ingawina, kuyi-MDC noma ngubani angawina. Nxa ngabe kuphela imithetho ime kahle yokuvota kungekho ukuzelezela kanti lawo maphathi eqoqekile ngendlela efaneleyo.
Nxa sikhangela umuntu onjengomnumzana Nkosana Moyo ubona ungani ulethuba yini? Siyambona kayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi adinge usekelo ngemihlangano lamarali. Kuyasebenza yini lokho akwenzayo?
Angithi into engakazi yazanywa phambilini, yingakho ke kunzima ukuthi uthi kuye akusoze kusebenze khona lokho. Ngingazi ukuthi uthatha ngapho ukuthi uyawina ungazange wakhankasa. Nxa engazange wakhankasa kuba nzima ukuthi awine, kodwa ke nxa engasuka akhankasa afinyelele kuzo zonke indawo laye uba lamathuba njengabanye. Ngokuba phela nxa ukhankasa ku-social media, khankasa nge-WhatsApp, khankasa ku-Facebook, awungeke ufinyelele lapho kulomuntu ovotayo khona. Kumele ukhambuze uyefika kubo abantu edolobheni nasemakhaya, ubatshele lokho abakudingayo, uthembise umbuso ocacileyo abawufunayo ukuze bakuvotele.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe oyezimdaba London 2018 Investment Forum ugqitshwe kwelebhilitane kungela sivumelwano esicacileyo phakathi kwabezamabhizimusi bezwekazi le-Europe leziphathamandla zengatsha ezishiyeneyo zikahulumende weZimbabwe ebezizehuga osomabhizimusi laba ukuzosungula imisebenzi elizweni leZimbabwe. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisas Banda o-Studio 7 eseBhilitane.
Umhlangano lo owenzelwe esigodlweni seNgilandi iLondon ubuqoqwe nguhulumende emanyene lenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweBhilitane eye-Consolidated Africa Services phansi kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzosungula ezamabhizimusi. Abaningi abakade bekhona bebeveza ukwesaba bethi kabamthembi uhulumende kaMnangagwa. Umnumzana Million Moyo osomabhizimisi owesizalwane seZimbabwe esihlala kweBhilitane ungomunye obemenyiwe.
Bebehlangene abantu abaningi kakhulu bemenyiwe emhlanganweni wokuinvesta eZimbabwe. Babuyile amaminister labantu abamele iZimbabwe ukuthi bazomema ama-investors ukuthi abuye eZimbabwe njengoba umnanango ethi Zimbabwe is open for business. Bacacile bona ngama-opportunities akhona ikakhulu nge-mining. Imbuzo ibe khona emningi kakhulu ibe seyama ekutheni kambe iZimbabwe is it safe to invest? Basoze baphinde bavukelwe esempisi kumbe bavukelwe ngamaganyana laba abonile ngesikhathi esedlulile. Emhlanganeni njengana le kujayeleke ukuthi abantu babe diplomatic nxa bebuza imbuzo. Kodwa bebekhona ade bebuza behle behlahlele into ekhanda. Ngokubona kwami uhambe kuhle umhlangano kodwa ke abantu abalezimali zabo bakhangelele ukuthi ama-elections azahamba njani. Njalo bale mbuzo emnengi ngelizwe lethu iZimbabwe ukuthi investment yabo isafe yini, lezimali zabo zisafe yini, lokuthi bazazikhipha njani. Basakuhluza kuzathatha isikhathi ngokubona kwami ukuthi abantu abaningi bakhululeke ukuthi bazofaka imali zabo elizweni lethu.
Iningi labo somabhizimusi abakade bekhona emhlanganweni lo lithi lesi isikhathi sokhethwa eZimbabwe, ngakho ke alwaziwa ukuthi luyahamba njani. Umnumzana Duke Wood ngomunye walabo abathi ayisiso sikhathi esilungileyo sokuya sungula amabhizimusi bengakaboni ukuthi ukhetho luzaqhushwa njani.
Sizwile ukuthi uhulumende uthumele abantu ukuthi bebuye bezosincenga ukuthi sizame ukubisela izimali ekhaya. Mina nginje ngisamelele ukuthi mbone ukuthi kungena bani ukuthi abuse. Umnangagwa siyakwazi ukuthi ubesebenzelana loRobert Mugabe bebulala ilizwe bebonke. Yebo uthi usetshintshile kodwa sisazokubona lokho. UThamisa laye anthandanga indlela ahlukumeza ngayo abanye, sisamelele sibone ukuthi after elections ilizwe liyathula yini.
Kusobala ukuthi ukubona kanye yikubona kabili. Abazamabhizimusi balahlelwa inotho yabo eminyakeni edlulileyo nesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lapho imithetho yelizwe yayiguqulwa njalo nje mahlayana. Okwenza njalo besabele khatshana ukuthi laye umnangagwa wasebenza lo Mugabe pho bamthembe njani ngemali zabo. Nimele Studio 7 London, ikamana mungu Ezra Jesus Band.
Inhlanganiso ecubungula ngokungeniswa lokukhitshwa kwemali eBotswana ithi ngalesi sikhathi ayengeke itsho ukuthi izigidi lezigidi ezibikwa zangena zivela eZimbabwe zingaba zangena ngendlela eqondileyo na. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abanye abacubungula ngezomnotho besithi imali le loba yakhitshwa elizweni akutshengisi ukuthi yaphuma ngudlu kumbe kulamacala adalwayo. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Kuyona le iviki umongameli Emmerson Mnangagwa ukhiphe uluhlu lwamankampani kanye labantu abangabe baxela ilizwe imali ngokuyikhipha ngendlela ezingayisizo elizweni. Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi kule mali edlula isigidi ezingamakhulu amathathu zamadola, i-300 million eyangeniswa kule Botswana engazange ibuyele eZimbabwe kwakumele ibuyele. Mnangagwa ukuthi amankampani kanye labantu abakhipha imali le kumele batsheche bayiphendukise. Kungenjalo abomthetho sebezangenela. Ugaja olubona ukungeniswa kanye lokukhitshwa kwemali eBotswana ule Financial Intelligence Agency lutshela bamaphephandaba eBotswana ukuthi ngalesi sikhathi lungeke lutsho kumbe kukhona ongaqondanga ngemali le eyangena ivela eZimbabwe. Kodwa abacubungula ezomnotho bathi akulacala eladalwa ngendlela yemali yakhitshwa ngayo. Kungumkhuba ojayelekile ukuthi amankampani afake imali emabhanga lapho inzuzo yabo iyabe igcineke ngendlela abayifunayo.
Angiboni ukuthi kule anything angaqondanga ngokuthi amakhampani evule ama foreign currency accounts kwelizwe lifana le Botswana. Is normal business practice ukuthi i-business iyafuna ukuba le expectation ukuthi imali yayo iyayithola at the time eyifuna ngayo. And kuyenza kalokhona in a country like Zimbabwe kulama controls, kulama certain uncertainty in policy, namhla ufake ama US dollar akho kusasa waboni nxa wafuna. It's obvious ukuthi ama businesses would want ukuthi befake izimali zabo in a jurisdiction ezabanika those guarantees.
Uthi njalo eleBotswana lemthetho elukhuni ebhekane ngokungenisa imali ezizweni ingavumi nje ukuthi kube kungeniswa kumbe kukhitshwa imali engaziwayo ukuthi ivela kuphi njalo ingasizathu bani.
iBotswana, by the way, is one of the most stringent banking regimes around the region. Awululu khona ungathiwa kona kule izimali ezingenileyo zingaziwi kona zivela ngaphi mbena zile any kind of illegality attached to them. It's well known for being tough on i-banking sector yangokwayo. So I think who characterize these things as being illegal or kuthiwa kona abantu who are looters imali yakhona ifishwe eBotswana, it's inaccurate. It's normal business practice ukuthi umuntu yes ama-profits akhe move them to where he knows that those funds can be recovered.
Omunye weZimbabwe ohlala eGaborone uMnumzana Stanley Ncube uyazibuza ukuthi uluhlu lolu kungani lulamankampani angaphansi kwahulumende njalo angantshontsha njani imali ivele ngahulumende.
Hayi, list siyibonile sibili kodwa le ilist ikhanya ngani dubious ngoba sibona la institutions ka government akhona o Sunday News o Chronicle kwenzakala kanjani ukuthi government anga externalize ama funds ka government njalo. I-exercise le kukhanya it's a futile exercise ngoba akula ukuthi imali leya izahamba ingayenziwa ngama-transfers of which ama-authorities aseZimbabwe lawa aseBotswana ngoba we-South Africa langapha ayeyikhangela imali leyo isosi yemali leyo. So this money was not like iyatshontshwa.
Njalo ulwe mbuzo yokuthi imali le yaphuma iluhlobo bani njengoba iZimbabwe isile minyaka ingela mali yayo. Abanye njalo bathi kungani lolu luhlu lungela bantu ikakhulu isiphathamandla ezokucele elalisekela umongameli Mnangagwa elela Coste kusiba mgceke ukuthi le kungaba kuyimpi yezombusazwe hathi yokudinga imali okoqotho. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Gaborone kwele Botswana.
Ngesikhathi umhlaba wonke unanza usuku lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele izolo, izizalwane zeZimbabwe kwelemandebeleni zithi zidane kakhulu ngokuthi uhlelo lweMatabeleland Zambezi Water Project osekule minyaka edlula ikhulu lukhulunywa ngalo lokhe lungakaqalwa lalamhlanje. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg eSouth Africa.
Umunca wesithupha ezentuthuko ehlelelwe amazwe enhlanganiso ye-United Nations ithi lizwe ngalinye lipha isiqiniseko sokuthi kusiyafika u-2030 zonke izalwane zalo zizabe sezithole amanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke izakhamiza kwelemandebeleni leza kobulawayo zithi zephuke inhliziyo ngoba le yinto engasoke iyenzakale kuzo. Zikhala ngokunganaki kukahulumende ngohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Project okwaqala ukukhulunywa ngalo ngamabhunu ngo-1912 kwenza inkululeko ngo-1980. Uhulumende laye waluthathela phezulu kodwa lwanamhlanje luyisifiso nje sikathemba lo-amukela. Indawo yasemaNdebeleni ikhangelane nokuma kakhulu into enza ukuthi kuhlale kulo hlupho lwamanzi ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisani Sithole uthi akakuzwisisi ukuthi kambe uhulumende ufuna amanzi azaphele du kulindawo yini kufa abantu khona ezathatha amanyathelo ngalolu daba.
Bayilahla iMatabeleland even bengathi bayaqalisa something kuyaphelela emoyeni bengaze bayiqedisisa. I-airport yabathatha iminyaka leminyaka ukuthi beyiyenze, wabathatha iminyaka leminyaka njalo ukuthi beqede isithombe esikababa uNkomo. Kuluhlaza and sesidiniwe ngakho kusizwisa usizi ngoba kuyenze ngazathi thina akusikho bantwana baseZimbabwe.
Inhloso yalolu hlelo ikuthi kutholakala amanzi emfuleni uZambezi okungumfula ongumiyo. Azasuka lapho-ke aye edamu okufanele lakhiwe emahlanganweni omfula uGwayi loShangane. Asuke lapho-ke athathwe ngezimpompi eselubhekisa koBulawayo. Ngo-2004 uhulumende wake waphithizela esesakha idamu leli kodwa-ke lokho kwaba ngamathe empukane njengoba kwahle kwafadalala sekuthiwa imali yayifuneka ehlelweni lonke ngaleso sikhathi i-$500 million kayikho. Le yinto uMnumzana Carlton Tembo ohlale elobhengi laWest athi baziswa ubuhlungu ngalesi sikhathi ngaleli langa lokunanza ukutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele.
Kubuhlungu kakhulu, bayalidinga kathesi, bayalicela ukuthi sicela lisivotele futhi bazonyamala futhi. So ibale amanzi vele emathebelendizo sobuhlungu. So amanzi aqakathekile ngoba amanzi ayimpilo, singasola amanzi sizofuthabalala.
Abanye bathi bacasulwa ukuthi uhulumende ungumlomo ohlala ompukane ngalolu daba kodwa ezenzweni mpu. Ngo-2009 umphathintambo wogatsha lwezamanzi uMnumzana Siphepha Nkomo wathi uhulumende uselubambe ngezandla zombili lolu hlelo kodwa laye waze watshiya kunjalo. Kuke kwaba nenkampani yamaChina ebigebhagebha kodwa layo yafulathela sekuthiwa akusela mali. Inhlelo zokuthi kuvele ubufakazi bokuthi imali ebikhona isebenze njani lazo zaphelele emoyeni sekudonselwana ngo-2010. Ngozibandlela lonyaka ikhansile edolobha lakoBulawayo ibikukuthi leli dolobho lamanzi angahlala okweminyaka emithathu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi nxa kungahlasela indlala efana leka-1992 abantu bangafa ngomhawu wamanzi. Isakamizi sembundane uNkosazana Ntandomoyo ukhuthaza uhulumende ukuthi ukunganaki ngohlelo lolu kumenza abe ingxenye yokuncindezela intuthuko kwelamaNdebeleni.
Manje siyakha akulamanzi, amanzi siyawathenga omgodi amabi anesawudo kodwa sise edorobheni. So mina mbona ngathi i-government ihlulekile, yehluleke kakhulu kakhulu ukuthi isebenze improve i-project yangkhona for abantu bayo.
Ingcitshi zona zithi uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project yokuphela indlela yokuqeda uhlupho lwamanzi koBulawayo okuyinto eqakatheke kakhulu kuntuthuko yale dolobho. Kuyona linyanga umongameli Emerson Mnangagwa wethekelela indawo okuza kwakhiwa khona idamu leGwayi Shangane wathembisa ukuthi lizabe seliphelile kusiyaphela omnyako zayo. AbakoBulawayo bona bathi njengoba kudala ziphuma zelekana inkulumo ezifana lale bazakholwa ngokubona njengoTomasi. Melisuto 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Love Momoyo usetshiye isikhundla lesi esethesa inkokheli yebandla icala lokuba lodlakela lobandlululo. Uhulumende wele Melika uthi ilizwe leZimbabwe lizasuselwa izijeziso zenotho nxa lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo leminye imigoqo efakiweyo. Umhlangano wokuhuga abezamabhizimusi bezwekazi le-Europe ukuthi baye eZimbabwe wezimdaba London 2018 Investment Forum ugqitsha kwelebhilitane iqula leZimbabwe lisuka lilengise izandla. Olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi lalelani uhlelo lwethu njalo ngo 7:30 ntambama.